Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhla ka 11 kuNhlangula 2019 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
oso ngendaba ye crisis kudubulise elizweni ikakhulu indaba zomkhonomi lapho thina njengabatsha esiphumekela ama resolution ukuthi kuzafanele ukuthi ke sihlangane lezampf street nemgwaqweni sitshengisela
abasakhulayo be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi bazangena esitaladeni betshengisela phezu kokutshabalala komnotho okuqhubekayo.
Idolobho lakobulawayo lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi idamu u-aphancema li decommissioniwe with effect from Saturday 8 June 2019 ku dam level engu 4.04%.
Ikhansili yakobulawayo ithi isimile ukudonsa amanzi edamu le-aphancema ngoba selilamanzi amalutshana kakhulu. Umthethwandaba waphezulu kwele Botswana namhla unqume ukuba akuseyilo icala ukuthandana lo muntu olobulili obufana lobakho kumbe izitabane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi bazangena esitaladeni betshengisela phezu kokutshabalala komnotho okuqhubekayo khona abathi kubangelwa yikwehluleka kukarhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume emhlanganweni lentathela izindaba owenzelwe esigodlweni sebandla le-MDC eMorgan Tswangira House eHarare ngemva komhlangano wohlangothi lwabatsha olwe-Youth National Council. Umkhokheli wohlangothi lwabatsha uTerera Isithole uthe intsha izinikele ukumelana nohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngokutshengisela ezitaladeni uhlelo olulakho ukuqalisa kuyona le nyanga.
We will not accept this rubbish. Indeed, this is rubbish. We said this to Robert Mugabe, and today we say it again to the man by the name Emmerson Mnangagwa. Yes.
Asisoze samukele leyo ngcekeza. Ingcekeza le sakutshela uRobert Mugabe, njalo namhlanje silapha sikutshela uEmmerson Mnangagwa. Ngemva kokuba sihlangane njenge-National Council namhlanje, sazisa uhulumende lo ukuthi amalanga akhe siyanele. Sizakuba sitshengisela ngokungasutshisiki kwethu ngendlela uMnangagwa asingezelele ubuyanga ebantwini beZimbabwe. Unobhala ohlangothi lwabatsha kubandlaleli uMnumzana Ostalo Siziba uthi lokhu ngokunye kwaba kuqoqe njengenkokheli entsha esanda kukhethwa abazakwenza ukuletha inguquko elizweni.
Press conference le ibingeyokukhuluma le media intatheli izindaba nge-National Council esihlangane namuhla njengamayouth eZimbabwe yonke siqedisa umsebenzi we-Congress ethi sayenza ngo-May. Lapho-ke esikhulume koso ngendaba ye crisis kudubulise elizweni ikakhulu indaba zomkhonomi lapho thina njengabatsha esiphumekela ama resolution ukuthi kuzafanele ukuthi ke sihlangane lezampf street nemgwaqweni sitshengisela.
Umthetho owethulwe nguhulumende ngemva kodlakela oluqhamuke ekutshengiseleni lukukazibandlela ukuvimba ukutshengisela ukubikwa uzakwenza kube nzima ukuthi intsha le ifeze lokhu. Kodwa umfokasiziba uthi lokhu bazamelana lakho emthethwandaba kanye lakudayela ephalamende ngoba kululungelo lomuntu wonke phansi kwesisekelo sombuso welizwe.
Sizayichallenja emadala ephalamende, emadala ephalamende lasemadala elizwe emakhodi.
Kunjalo nje amalunga ohlangothi lwabasakhulayo be-MDC ethule amazwi enduduzo emulini kamuyi unkosikazi Mbayitswangira Ijava obhubhe izolo esibhedlela se-West End eHarare. Intsha le ithi idanise kakhulu ngokulahlekelwa ngomunye wabo obekhuthele ekusebenzeleni ibandla lelizwe lonke. Unkosazana Musa Dube ongomunye wabatsha uthe balahlekele ngosifazana okade isibonelo esihle kwabatsha.
Ayi, thina njengamayouth we-MDC sikhathazekile ngokubhubha kukaVimba Tsvangirai, ngomuntu owayesebenza lama-youths kuhle. Wayethanda sibili ukuhamba phambili ngomsebenzi wabatsha. Ayi, sibili sibuhlungu, sikhathazekile sibili ngokubhubha kwakhe.
Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa laye namhlanje wethekele umuzi womdeni kamuyi lapho aduduzane lezinye iziphathamandla zebandla le-MDC kanye labemuli yonke izihlobo labangane. UChamisa uthe kulusizi ukuthi ibandla le-MDC lilahlekelwe njalo ngomunye wakumdeni kaTsvangirai izinyembezi zokukhala umuyi owasungula leli bandla uMorgan Tsvangirai zingakawomi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo ithi isimile ukudonsa amanzi edamu le-Aphancema ngoba selilamanzi amalutshana kakhulu. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo yethule umbiko othi sebemise umsebenzi wokudonsa amanzi kudamu le-Aphancema kulandela ukwehla kwesilinganiso samanzi ngenxa yokungananga kuhle kwezulu nyakenye. Isikhulumi sekhansile edolobho lakoBulawayo unkosazana Bonyiwe Ngwenya uchasisa kabanzi ngaleli nyathelo.
Idolobho lakoBulawayo lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi idamu u-Aphancema decommissioniwe with effect from Saturday 8 June 2019 ku dam level engu 4.04%. Idolobho lakoBulawayo lisele lamanzi amadamu angu 5 out of 6 lawa esasiwasebenzise. Sisele lelo wancema uMzingwane, Insiza, Mchabezi le Inyankuni. Okwanamhlanje kuyi Tuesday 11 June 2019 i-capacity yamadamu ethu wonke yi-50.70%.
Unkosazana Ngwenya uthi ukwabelwa kwamanzi evalwa ngezinye zezikhathi kuzaqhubekela phambili ngendlela ekhona manje.
I-City Council yakoBulawayo thanda ukwazisa izakhamuzi ukuthi i-program yethu ye-water shedding esikiyo e-48 hours ihlezi injalo. Izakhamuzi ziyakhuthaza njalo ukuthi ziqhubeke zisebenzisa amanzi ngendlela enhle. Isizathu sokudecommissiona ukuthi i-dam lethu Aphancema bese liku 4.04%, okusho ukuthi idolobho kalisenelisi ukuthi likhe amanzi from i-dam lakhona ngenxa yokuthi amanzi abesemancane kakhulu. E-Epping Forest i-project yethu lokhu iqhubeka isiya phambili, sikhangelele ukuthi lapho yaphela khona sizathola an extra 10 megaliters of water towards amanzi anathwa ngoBulawayo. Okwakhathesi siyabhompa amanzi from amabohola aseNyamendlo.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosazana Soneni Nyoni ukhala ngokuthi lokhu beqhubekela phambili bebhekane lodubo lwamanzi.
Nasale emakhandeni amanzi ayahamba, njengoba ngikhuluma nje ahambe izolo ekuseni ngabo 8 aze buya kusasa ngolwesithathu ngabo 8 futhi. So ayi, indaba yamanzi leyahlupha kakhulu. asazi kusizola khona sizaze sithole nini njalo ngizwa ngathi uthwa unxema angazi ukuthi bazakuhambisa njani okuyindaba kwakhona kodwa hayi silodubo olwamanzi sibili eziborane akulaziborane lapho engikhona vela kulaziborane iziborane safa nokuthi bazosilungisisa ababuyi ukuzosilungisisa so hayi sisebunzimeni ngamanzi
ukwabelwa kwezakhamizi amanzi bevalelwa okwamahola angamachumi amabili lane edolobheni lakobulawayo kuqhubekela phambili kulamadamu amahlanu asebenzayo okwamanje abalisa elelowancema umzingwane insiza imchabezi le inyankuni yiwo aseselamanzi anathwa ngobulawayo njalo okwalamuhla ebekusilinganiso esiphezulu kwamachumi amahlanu ekhulwini Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abacuphi bakahulumende amaCIO bathi sebethwa Uxolo abacuphi bakahulumende ama-CIO babikwa sebethwalise iziphathamandla zenhlanganiso yedumiso Dabengwa Foundation nzima osokubangele ukuthi umkhokheli walinhlanganiso umnumzana Mthulisi Hanana abaleke elizweni ayephephela kwelinye ilizwe elingomakhelwane. UHanana wethula amazwi asola uhulumende kumbuthano wokukhumbula umoyi umnumzana Dumiso Dabengwa enkundleni ye-White City ekupheleni kwenyanga edluleyo. UHanana uthi kusukela mhlalokho yena lezinye iziphathamandla zalinhlanganiso sebedlala umacathelana lama-CIO asetshona ebalandela ngezimota ezingelamanombolo ama-number plates. UChris Kande Studio 7 uxoxele uHanana ngalolu daba.
Ngeza ke ngikhonfeme ukuthi ngamapholisa amapholisa ngokwazi ukuthi iZimbabwe Republic Police ngoba indlela engidingwa ngayo ayihambelani le ndlela amapholisa adinga ngayo umuntu. Ngathi siqala ngesonto umvulo lwesibili olwesithathu bekulesi mota ebezihamba zisilandela lapho ngiyakhona then njini kwesikhathi uthole zibhake phandle nxa ngifika ngisonde la izibandene manje laba khona abahamba so ngokunakana kokusacaba ukuthi ngabantu beintelligence saqala ukuengage nje abanye abantu esibaziyo abakade bengasimedisi esikuthola ngabantu beintelligence engakwazi ukuthi military intelligence kumbe CIO yena ngokwayo namhla eofisini ye foundation ekuseni bekule moto ezimbili ezimhlophe ama Hilux ama Tinkers angela ma number plate abebhayile phandle kwegate so namhla ngikhuluma so abantu be foundation abasebenzanga ukuthi nxa befika eofisini bathola le moto ezinjalo bahle baphendulwe
Lihambile yini emapholiseni ukuthi liyobika ukuthi libona ungani liyalandelwa
emapholiseni bonke asikayenzi i-report ngezizathu ezithize okwakuqala nxa ukuthi siyesabela impilo zethu nxa sesizatshela amapholisa ukuthi liyalandelwa bayapaka ezindlini sokumele sichaze ukuthi sihlala ngapi ngoba sesisonke sesisukile ngkhaya kukhona umuntu ohlala ngini sesihlala kwezinye so amapholisa ukuze asivikele kumele siqale sikhulume ukuthi sihlala ngapi okungaka ukuthi abantu abancane bangakahulumeni angikholi ukuthi amapholisa ayingenelisa ukusivikela noma kunjalo izolo programs officer wethu kwakhuma lo minister of state ukuthi sincuze I was advised ukuthi senze i-police report but we feel it's a formality nje asiphongukwenza ukuthi kuthiwe sikwenzile kangibone ukuthi ungasiphathisa njani kungasenani kusasa sizayenza abasele ekhaya bazayenza i-police report ukuthi siyalandela but asibone kuyinto engasiphathisa
umnumzana Mthulisi Hanana ngumkhokheli wenhlanganiso yedumiso Dabengwa Foundation obexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7.
Yebo. Saka somuhle mina ngingumike hobe we Studio 7. Ngithanda ukunxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo 8 ntambama. Namhla kuhlelo siphatha udaba lokusilela kwemisebenzi elizweni. Sigxile kakhulu ekuthini lolu dubo luphatha njani abasakhulayo. Balakho na ungena kubhizimusi lokulima benelise ukuziphilisa kulokumelela ukuqhatshwa ngabanye abantu. Sikhangela ukuba labakugatsha lukahulumende lwezokulima kuhlelo. Besichathakela abakwenzayo ukucebisa abatsha ngokuzisungulela umsebenzi kwezokulima. Abafisa ukungena kuhlelo, thumezani umlayezelo ku WhatsApp unombolo zithi +1 202 465 0318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana ebelenjini eFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Hayi, zulukantaba, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m. Bye-bye!
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa kwelebhilitane aweScotland Yard asebophe u-Altaf Hussein, umkhokheli webandla eliphikisayo kwelePakistan. UHussein oleminyaka engamachumi ayisithupha lasithupha yokuzalwa wabaleka elizweni lakhe ngomnyaka ka-1992 ekuhlaselweni kwesigodlo sebandla lakhe, kodwa ubikwa etshotshozela abasekeli bebandla lakhe ukuqhuba udlakela kwelePakistan. Inkampani yezemitshina lolwazi lwakulezi nsuku eMicrosoft ithi ngokusungula izitishi ezimbili ezwekazi le-Afrika kuveza ukuba sebecabange ukuqhelisa umsebenzi walinkampani kulelo zwekazi. IMicrosoft isungule isitishi phansi kohlelo lwe-Africa Development Centers edolobheni le-Lagos kwele-Nigeria, lase Nairobi kwele Kenya ngokwenkwezi lonyaka. Osomabhizimusi labantu makhaza bathi ukucitshwa kwamandla kagesi mahlayana elizweni kuphazamisa imisebenzi yabo, njalo sokubangele ukuthi belahlekelwe impahla enengi. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yabulawayo Progressive Residents Association iqhube umhlangano namhla lenkampani yeZimbabwe Electricity Transmission Distribution Company icubungula lolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Melusi Moyo, ongusomabhizimusi njalo eyisiphathamandla salinhlanganiso, usichasisela okuqhubeke kulo mhlangano.
Ungitshayela nje besibize umhlangano omkhulu silawo amastego abantu bezesa khona lapha abaye babakhangele ngalokhu. Izakhamizi bezikhonona labo samabhizimusi bekhonona ngakho lokhu ukuthi kakula insurance ebakhona. Basebethembisa ukuthi bazazama ukuthi banike abantu i-timetable ukwenzela ukuthi abantu babekwazi ukuthi ahamba nini. But okusuka kube luhlupho ukuthi i-timetable yangakhona iyazazi bengayilandeli bona apho ngokuhamba ngelanga elicabangela ukuthi angaba khona. Zingathi besibize nje ama-stakeholders wonke, iVESA ibikhona, labe council bekhona, sizokhuluma ngenhlupho zonezi ezikhona besikuthi bazochazisela izakhamizi ukuthi i-load shedding yabo imi njani, njalo bakwenza kanjani ukuthi ngaze amagesi ahambe abantu bayaqhubekela phambili lokhu behlawula.
Uthi abantu bathwele amagabha avuzayo ngokucitshwa kwamagesi mahlayana.
Ngoba kwesinye isikhathi athi nxa ecitshile, nxa esebuya abuye umlilo usumnengi, sokucina kusitsha impahla ezisebenzisa amagesi. Njalo lingananzelela osomabhizinisi abaningi bathengisa into ezonakala masinyane, mhlawumbe ayahamba okwesikhathi eside becina belahlekelwa yinzuzo ngoba into ezinjengezithebo lokunye nje ufuna ukuhlala kusefrijini nxa esephenduka kuyabe sokonakele. So yindaba ehlazimulisa umzimba sile eka buhlungu kakhulu kubosomabhizinisi ngoba bayalahlekelwa kakhulu izinto zabo ababezifake kumafrija.
Amazwi akhe agcizelelwe yingcwethi ecubungula ezombusazwe, umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo oseGwanda.
Bona original abantu babethe bacitsha 10 hours a day, but also kwesizakala kathesi normally nxa becitshe eGwanda bacitsha ngo-6 ekuseni until 10 p.m. I think about 3-4 days a week. So into yangona is just too much vele akwenzela kusebenze. Ngakhala special thing eGwanda sisebenza nge-mining. So ngabe cithile amagesi everything ye-mining yabi kusebenzile, akurati esingayenza kungena amagesi. Ngoba sila capacity engangeyama-mine amakhulu yokuthenga ama-generator amakhulu ukuthi ngaze sicitshe amagesi silivarelokhu iverana. Lazathola ukuthi ama-line ama-mine amakhulu bawa-isolate thina ama-small scale miners then basisala singasasebenzi. yonke into yabe down, ama stamp mill, everything will be down.
Umnumzana Fuzwayo uthi iningi alenelisi ukusebenzisa okunye okunjenge solar energy kumbe ama generator.
Ama generator bengazobera oka kunqedi because the fuel ama generator kayiko. Sake kwanda we can go 2 weeks ngela fuel ama kizwa ama garage ngu 4. So nga kwa nsukuta ngabe le fuel. So ngazobe le generator it doesn't have like sinama farmers sometimes ngasi chelela siya kuteta days nga chelela ngoba sinela fuel ama generator. So ane fuel ibuile nga tulatena nge jerike nungu chelela ipampi yoku chelela. Kabafunu kuku chelela. So the situation yangona is very complicated. Asebenzi ngani baya survivor. Abantu sebezibezifakela ama solar ezindlini because of electricity akusasebenzi lo. So kwale abantu asekwenza nje ukuthi ngama solar light okuncane okokuthi a light maybe one room, two rooms akhona lo ukuthi phone. So ama solar lana amakhulu othi ngathi ungakwazi ukuthi ukuthi maybe light ama fridge lama TV lawo ka avoid ka afford yeke. Ngoba nxa usufuna isolar engayo yile about 10-15,000 rand. Ukuthi ulight yonke ulight ama TV, ulight ama fridge.
Umnumzana Melusi Moyo uvumelana lo mnumzana Fuzwayo.
Ye bakhona abanye abasebenzisa ama generator njengendlela yokuthi mhlawumbe xa sihambe isikhathi eside but konke lokho kuyabe kusiba yicost ngoba kuzamele uthenge amafutha egenerator ukuthi nxa amagetsi engasekho abe khona ubuye ubhadale amagetsi ngoba abantu bamagetsi kabayekeli ukucharge ngenxa yokuthi bayenze i-load shedding babe lokho bekucharge. So osomabhizinisi bagcina behlawula engingathi ngokuphindiweyo nxa sebethe badinga into ezinjengama-generator lokunye ukuthi bakusebenzise ukuthi bakhavise umonakalo wabo ubehlele ngendaba yokuhamba kwamagetsi.
Inkampani yamagetsi yethule umbiko namuhla ixolisa izigaba ze-Eastern, Southern, Western regions lapho okucitshwe khona amagetsi namuhla. Isithi lokhu bekuliphutha nje njalo omanjinela babo basalungisa lolu hlupho. Indawo lezi zigoqela iMaswingo, iBikita, iGreat Zimbabwe, iChirumanzu, iZwishavani, iGwanda, iBubi, iBaitbridge leChisumbanje. Umphathintambo obona ngezamandla amagetsi umnumzana Fortune Chasi ubikwa isithi kulenhlelo eziningi ezilandelwa nguhulumende ukulungisa udaba lokucitshwa kwamagetsi mahlayana. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingusithandekile Mhlanga.
Umthethwandaba waphezulu kwele Botswana namuhla unqume ukuthi akuseyilo cala ukuthi abantu abalobulili bunye bathandane. Ele Botswana libali lizwe lesithathu ezwekazi le-Afrika eselikubeke sobala emthethweni ukuthi lihlonipha amalungelo ezitabane. Intatheli zindaba e-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abathandana ngobulili obufanayo kwele Botswana babuye ngobunenge emthethwandaba waphezulu owe High Court eHebron ukuzokuzwa umahluli uMichael Liburu esethula isinqumo sokuthi akuseyilocala ukuthi abantu abakhethe ukuthandana ngobulili obufanayo owesilisa ethandana lowesilisa lowesifazana ekhetha ukuthandana lowesifazana. Kuqala bekulicala kwele Botswana ukuthi abantu bakhethe ukuthandana ngobulili obufananayo loba ukungena emacansini belakho ukubotsha bevalelwe ejele okweminyaka efika isikhombisa. Umahluli Liburu esethula isinqumo sakhe uthe isikhathi sesifikile ukuthi kunanzwe amalungelo abantu bonke kungakhathalekile ukuthi balihlekana. Uthi uhulumende angeke aqhubeke esiba lipholisa emakamelweni abantu abadala. Udaba lolu lwaphanyekwa isifundi sekolitshini ye-University of Botswana umnumzana Litsweletsi Mochidiemang owathi abathandana ngobubili obufananayo kumele bavunyelwe kungela mthetho ebanqabelayo. Igqwetha elimela uMuthedemang kanye labanye bakhe umnumzana Siyamo Ranyantawo wamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba.
Akusoze kube lobandlululo phezu kodaba lokuthi umuntu ulala lobani kusukela lamhla kusiya phambili. Isinqumo esilengqumbela phambili engithemba ukuthi sizajatshulelwa umhlaba wonke jikelele.
Kukanti isikhulumisi abathandana ngobobulili obufananayo umnumzana Kane Young Man uthi bona kade bengaceli okuningi umthethwandaba kodwa ukuthi labo baphathwe njengabo bonke abantu.
Lokhu kusibeka endaweni efanayo labo bonke abanye abantu besingacele okuningi okumangalisayo besicela nje ukuthi lathi siphathwe ngokulinganayo njengabanye abatswana kuphela.
Owe Zimbabwe okade semthethwandaba ukuzalalela lolu daba umnumzana Vumani Madlela uthi lolu daba olusegudwini luthindaba iZimbabwe abaseBotswana abathandana ngobulili obufanayo.
Bakhona abakithi uthola ukuthi ngama homosexuals kade besesaba ukuthi babonakale emgceke ngenxa yokuthi bangabotshwa kodwa kathesi balakho ukukhululeka noma nje besazi ukuthi ekhaya eZimbabwe kakuvunyelwe.
Ele Botswana ngokunanza amalungelo alabo abathandana wobulili lilandela ukunyathela elathathwa ngamazwe abalisa elangola kanye lele Seychelles. Ele South Africa kade lananza amalungelo abantu kukanti leZimbabwe alifuni kuzwa phezu kodaba kwalolu kulandela ukuthi owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe abathuke esithi bayedlulwa izinja kanye lengulube. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Uzulu endaweni esitshiyeneyo zelizwe ikakhulu emaphandleni uthi usehlaselwe indlala ngamandla njalo okwenza umumo ube mubi kakhulu ikuthi ukudla sokudula kakhulu ezitolo. Ilizwe libhekane lokutshabalala komnotho osokulesikhathi kusehlula uhulumende ukuthi akuphathe njani. Inhlanganiso ezibona ngokwabela abalambayo ukudla zithi bangena kuzigidi ezinhlanu abantu abadinga ukudla eZimbabwe lonyaka. Uhulumende yena wazise namuhla ukuthi ugatsha lweGrain Marketing Board soluzathenga umumbu kubalimi nge-242 RTGS dollars ithani ngalinye. Sibuze owake waba ngumeli wenkayisouth edalele parlamente umnumzana Bednico Bebe ukuthi ubona intengo entsha le ihuga abalimi yini ukuthi bathengisele iGMP umumbu wabo.
Ungakhangela kule ndlala enkulu kakhulu elizweni, kule ndlala enkulu kakhulu elizweni kutsho ukuthi ke labo abalimileyo abalomumbu abalitshwani zibona bengawuhambisi ke eGMP ngesizathu esinye. Impilo esiphila kuyo sikhangele sonke nxa siyikhangelisa siyiqathanisa lokuphila kwabanye abantu kwamanye amazwe siyikhangele nge-US dollar, njalo i-US dollar ngesiZimbabwe esiyiso sona. US dollar yiyo i-official currency esiyisebenzisayo kathesi. I-RTGS surrogate currency. So ukuthi ukuthi njengoba kuvele kule shortage le bekungakuhle ukuthi uhulumende nga ufake-ke intengo yemumbu uthathwa ngokuthengwa kumaphi kuma-farmers. Eyiza ngabe uyifake nge-official exchange rate versus ukuthi na engabe emphotha umumbu yena uhulumende uzawungenisa ngemalini. Ngaleso sizathu-ke bekuzaba nokuthiwa-ke yibhala kathesi-ke aseku okudalwe nguhulumende kuyatshengisa ukuthi kabazange bafake ubuchopho obupheleleyo ngoba kuzadala ukuthi abanye abahlakaniphileyo abalimileyo bazayekeli ukuhambisa umumbu wabe-GNB kodwa bawuhambise kulabo abazabanika imali eyiza nge-US dollar or nge-exchange rate eyihluka ye-US dollar beyiqathanisa-ke umumbu nxa singabe siyimpota sikuletha eZimbabwe ithani iyimalini. So yingozi engiyibona-ke ikhangelwe nguhulumende leyo abangazange bakucabangisise kuhle lapho ngokuhlala bathi 240 kodwa i-240 RTGS ngempilo nangokukhwela kwezinto nangento yonke nje ukuphila kwabantu kayimuthi ngaphi umlimi ukuthi athengise ithani lonke nge-240.
Enkayi khona umi njani umumo wendlala?
Umumo kawumanga kuhle ngoba indlala ibhasile abantu bathele ngamabele balutshwane abavunileyo ngoba lezulu langikhona belisina nje gqagqa lapha nalapha ababe lenhlansa lathi gqa lafika badobhadophile kodwa balutshwani kakhulu kangabalwa iningi lonke kuthile kuthele emasimini abakwazi ukuthi bakhangele ngayo.
Umnumzana Bednico Bebe wake waba ngumeli wenkayisouth edalele parlamente. Kwaneleke mthwakazi omuhle likhumbulelwe uyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Lilo Mike Wobe. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lila.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.